Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hlangana kwezekuseni mthwakazi omuhle ngolwesibili mhlaka 20 kunhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhlelo lokubhalisa labo abazancintisa kukhetho luqhutshwa kusasa enomination court. Lanxa abaningi besithi balomdlandla wokuvota kukhetho oluzayo. Abanye bathi kabasoze badlalise isikhathi sabo. Kanti abathengisa izitaladeni bathi akusela nzuzo abayitholayo ngenxa yokugugudeka komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe athi aselungele ukubhalisa labo abazancintisa bewamele kukhetho oluzayo kumadale enomination court wona azahlala kusasa. Umongameli yamasoni Mnangagwa wazise kusikhatshana esedluleyo ukuthi abazancintisa kukhetho lolu bazabhalisa mhlaka 21 kulinyanga okulusuku lwakusasa. Kuthi ukhetho lona luqhutshwe mhlaka 23 ngoNcwabakazi. Abazancintisa kukhetho lukamongameli bazahlawula inkulungwane zamadola aseMelika ezingamashumi amabili, $20,000. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ePhalamende bona bahlawule inkulungwane eyodwa, $1,000. Amakhansila ona akahlawuli lutho. Ibandla le-TCCC lithi liza kwazisa abancintisa belimele ekubhaliseni kusasa. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-TCCC libandla labantu. Yikho ke sivumelene la stakeholders esithi ngomakhelwana, savumelana labe church, lama trade unions, lezakhamizi, ama residents association. Sakhetha sindawonye sisazi ukuthi singakhetha sisodwa kuyathiwa sifake abantu bethu esithi ngesikhiwa imposing candidates. Abantu bonke bayakwazi ukuthi iminyaka eminingi abantu ede bekhethana izakhamizi labantu abaningi esithi ngama stakeholders basale ngaphandle. Into lesibona ngani yiyo efanti yenziwe ngabantu ngoba abathungameli bafanti bavele bantwini hatshi ukuthi bazifake. Sayithi iparty le Season Coalition for Change ibandla lenguquko elivele bantwini. Abantu bazikhethele noma thina abathungameli sede sifisa ukuthi uJohn engene ume echiwe ngabantu ohlala labo singobani. Yikho ke thina sithi amalunga akhethiweyo abantu bayabazi, ezigabeni zabo bayabazi.
Kulabanye abasola indlela elisebenzisileyo ukukhetha labo abazancintisa bemele ibandla lenu. Abanye balaba bantu ngabanqotshiweyo. Kasisoze sibone yini abanye bebhalisa kusasa abanqotshiweyo befuna ukuncintisa bemele ibandla lenu, kuthi mhlawumbe abanye labo bebhalisela ukuncintisa bengama independent candidates.
Abantu balemvumo uma befuna ukuzikhethela ukuzikhupha ebantwini besiya kuma independence, hatshi bavunyele. Kodwa okwakhathesi asikaboni intsholo yedwa obhala incwadi wakhonona, ngoba konke lokhu sikwenze labantu. Kanti uma uphiwe umsebenzi ngabantu uthunyiwe bangayekeli ukuthuma sungathatha intonga ubalwise uthi kungani lingantumanga sivela khatshana lomzabalazo sesihamba ngonyawo olutsha unyawo olutsha ukuthi abantu bazikhethele izinceku zabo thina asilamashef silezinceku ngalokho umuntu ozaphambuka okwakha manje hayi indaba yakhe thina lapha sivikela ama-candidates ethu ngoba siyakwazi utekele bake bamenza sonesi bachiya sebemvuthuzile emhlanje wama-nomination abantu bonke sebehlumukile thina sithi sihamba lozulu uzulu ngiyozikhetheleyo yikho ke abantu abaphume emkhubeni emdala ekuhlala lokho esilandela izinto ezimbi thina sesifunda ngokubona ukuthiwa experienced best teacher ungakhetha umuntu ongavele ebantwini uyafika ezihlalele ebe yi-missing member of parliament umuntu ozabuya kanye sedinga amavoti
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC sixoxe njalo lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma laye othi sebemelele ukubhalisa kusasa
izani sengizemukuhlazi ibona thina sayenza ama-primary elections ethu ngo-March saqeda salungisa yonke into thina njengebandla elibuthayo njalo ibandla elihlelekileyo konke sekulungile sesimelele kuphela nje ilanga elangolwesithathu ukulithiwe liqedisa yonke into vele siyayazi into esiyenzayo njengoba sizibandla elakhulula izimbabwe kuqoqela izaphu nezanu ezahlangana ngo-1987 ngoba izanu PF singabantu vele abakwazi into esiyenzayo asibuphumputi lokhu so hhayi thina sesimelele ilanga kuphela konke sekuvuthiwe
Sesike sabona kukhetho olwedluleyo kusiba lalokho esithi ngama-double candidates uthola ukuthi ilunga lebandla liyabe lingasuthisekanga ngendlela mhlawumbe elinqotshwe ngayo kuma-primaries uthole abantu ababili sebebhalisele ukuncintisa ku-constituency inye bengabe bandla elifanayo sisoze sibone yini kusenzakala kuzanu PF lokho
lobo kuzani bese liyazila kakhulu ngoba thina njengoba ngishitsho ama-primaries aweza ngo-March okutshengiselona wonke umuntu obengasukuthekanga sokulungisekile kwahle kwahleleka asila thina into ethi ngama-double candidates vele akwazi kwenzakale kuzanu PF into engenzakala yokuthi omunye umuntu angabe mhlawumbe engasukuthekanga abe sefuna ukuzimela eyiloko okuthiwa ngesingisi yi-independent candidate thina sinakolokwana ngoba ungavele uzimele usuyi-independent candidate yithi i-constitution ihle kutshele ukuthi hhayi usuzichothile wena wedwa emhlabeni wezanu PF asifani lalokhu engikuzwileyo kukhulunywa ngumkhokheli we-TPC ubabuthamisa esithi yena amalunga abo abangasukisekanga ngokuthi kabafakwanga under i-TPC bengazimela bebe ngama-independent candidate thina asikwenzi kokwana lokwana yikho kutshengisela ukuthi labantu babengahlelekanga yikho phela kushiwo ukubana kona kuyafunakala ama-structures akula political party ngabe uhamba ingela structure ngonxa kule structure uyabe ukwazi ukuthina i-reporting system yakho imikanje kodwa lokho okwabo ukuthi kuvulekile nje kuphela yikho kudala kunokwana ngoba yibo futhi abahlala besiba la ma-double candidates izikhathi eziningi thina kubandlela ezanu PF asilako kunokho yinunu elingafuni lokuyibona
kukhetho khona ubona liqhuba njani ngoba siyabona umnotho kawuhambi kuhle alesabini ukuthi abantu abavele belivotela bengagcina sebevotela amabandla aphikiswayo ngenxa yomnotho
abantu sebekubonile sebekwazi njalo ukubana umnotho ubulawa ngabomo ngabahlukuluzi bomnotho bona laba bavele bakwenza ngabomo angithi uyakwazi ukuthi nabake bakukhungathela bazathela ithelethele esishole nasibulibela jeja bonke lokhu yinto abantu asebevulamehle bakubona
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Central Committee Lanxa abantu abanengi besithi sebemelele ukuvota kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi, abanye asebeluphele entabazinduna bathi kabasoze bazihluphe ngoba sebekhathele ngokusengelwa ezimithiyo zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izankefu loluju kodwa zisuke zikhohlwe ngabo nxa ukhetho solwedlule. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Abahlali bentabazinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Bayasipromisa bathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi manje sithini. Sesicabanga ukuthi uzihlalela nje vele ungayihlupa ngokuya elayinini. Uyavota akungcunguyekile kuphela. Kale babuya sebefuna sibavotile, sebefuna sikampeni, sebekampena futhi ukuthi sibavotile. Mina sendiniwe nje. Sengikati.
Ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asitshiyagalolunye lambili, 92 years old. Laye uthi ka 40 lo nyaka.
Ngivote umuntu ongangezele kuhle. Basevalela leyo wokhikhi. Iwokhikhi ayisinika ukudla. Kanti uthi owata angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Kanti useza kulwa nabantu esesitshaye ukuthi sayekela ngumbutela. Asiqothele amakhiwa, amakhiwa ayisenzela konke. Bawaqotha.
Umnumzana Big Boy Thabula ilunga lebandla lezanu PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangaselithanda ibandla lakhe kulindawo.
Ibandla lami mina salivotela yilami lena eselagugayo izaphu. Hayi, ngasembuyela kuzani ngoba yiye emphethele. Abantu bayisikela but balukunyunyuta ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicace. Khangela kadizi ukuthi imali le injani esiyiye siyithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamachumi amanela nhlanu 45 ulanxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka.
Hayi, esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba siyadubeka. Sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lo ukuthi siyazilimela ukuze ingadi khona lokho. Siyahlupheka vele kusasa yangikhona. Ayikho, hayi, ayikho nje mbonana ngani labantwana lo mfazi. Ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakho. Hayi, uvota zuzingekile. Zuzingekile noma ungaba yokwenziwa kuvota zuzingekile. Mina vele ngiyemdz. Sifuna imali kakhulu elizweni lamakhampani ukuthi ingavula sikwazi ukusebenza.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzondoko amagama ngesimo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Sifuliphume. Yatek, asisebenzi ngabuya lebhondi, bathi ibhondi abasalifuni, no job, no what. So sifunani khonapho? Akuntsheli into esiyifuna khonapho kuyini. Sidubeka sinje. Amakhampani ethu avala, asisebenzi, azange sifike ama-benefit ethu, kodwa hambani amakhiwa athambani ecela imalini kungumkhabi. So you hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe. Njengebhekeni la, no, esidiniwe.
Osakhulayo uQondani Water oneminyaka yokuzalwa ngamathuba amathathu 30 uthi yena labanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngaze ntshintshe kwesikhathi ekumele abona bavike kube yinto eyi-one kufane.
Singavika kwathi osakhulayo vele isasayethi vele yazi sizalelele enkangala thi ngoba umsebenzi akulo ngaze uhambe emsebenzini awutholi.
Akuye kundlungele ngoba lami ngendlela lami engikhule ngayo ngeke kube layo kusasa lami elihle.
Abantu abaningi bakhala ngemingcele emitsha edotshwe iZimbabwe Electoral Commission uhlelo le-delimitation. Bathi abakwazi ukuthi sebevota kuziphi indawo esigabeni lezi. Ukhansila wakulindawo-ke u-Alexander Mkandla ku-World 6 omele bandla le-ZANU PF uthi kalaqiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala, ngeke sikwale lokho. But we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then, well, akula nto abangayenza ngaze bakhale, but ukukhona ukuthi iprogramu esiyenziwe yakutshintsheka.
NgoLwesithathu inkantolo yomthetho i-nomination court izabhalisa lokwamukela abazancedisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi lonyaka. Ngimele Studio 7 ngapha entabazinduna, igama lami ngeza Chisa Sibanda.
EZimbabwe namuhla lizabambana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lweziphepheli olweWorld Refugee Day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano weUnited Nations. EZimbabwe ligcine iziphepheli ezinengi ezivela emazweni achiyeneyo ikakhulu alezimpi. Kodwa kulezi zalwane zeZimbabwe eziningi lazo eziphephele kwamanye amazwe afana labo Botswana o South Africa lamanye amanengi aphetsheya. Abathengisa esitaladeni bathi ukuwa kwedola leZimbabwe okungela mkhawulo osokubangele ukukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kubathwalise nzima ngoba kabasenelisi ukuthola imali yokuwoda abakuthengisayo. Bathi njalo akusela nzuzo abayitholayo kubhizimusi labo. Iningi labantu liphila ngokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi elizweni. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Idola lethu alisasebenzi lingamaphepha sibili, alisasebenzi kuyasihlukumeza kakhulu ekupraizeni kwethu izimpahla ngoba sokumele ngelanga ngelanga sitshintshe ama-prizes ethu. Osokusenza ukuthi namakhastoma yethu vele sibalekele njalo bengasithembi ngokuthi sithengisa njani. So imali yethu iwile kakhulu, yasi-affecta kakhulu, especially nxa sesisithi siyohoda ngoba kulabanye laba abalokhu besabuya bethwele yona le imali yakithi eZimbabwe. Nxa susayintshintsha emkambeni le emnyama yengesitha leyi, ukhanya vele sesidinda ndawonye kasiselama-profits esiwa-expectayo ukuthi sithole imali engasincedisa yokuthi siphinde sithole le mali yokuthi siwode. So kuyasihlukumeza kakhulu njengezisebenzi.
Kodwa aliyitholi yini imali njengoba abantu beyidingela ukuthi bethenge kini okokuziphilisa nsuku zonke, okunjengembhida, amatamatisi lokunye?
Imali eningi itholakala phandle sibili, nothi kumantu abasebenzayo emavendini, kodwa kubona laba abasebenza ukuthengisa imali yensitha emkambeni yensitha. Lokuthi siyibambe imali ezandleni zethu kugcina vele singasakwanisi lokuthi siyibambe. So okusalayo ukuthi imali eziningi ziphandle ebantwini. Lathi njengobana singabantu abazisebenzayo sinezimoli phela, uyathi usuthi uyachayisa, uthi uyathi uyafika emashophu especially ekuseni, uyahamba ko-TM, ko-Pick n Pay kumbeni uye ko-spa, uthi ufike usathi uyachayisa into zizobe sithi leyi kayikaprayizwa leyi malini mbijana malini 5 minutes 10 minutes kuke kubuzwe i-rate. Ubusuthatha ngapha nxa usiyaye ngasithi council uthola namhla ibhili yakho nxa dumele ubhadale 13,000 uzozobe sithi sesicalculatile i-rate namhla ithi malini sosokumele ubhadale 19,000. So at the end of the day kuyasihlukumeza thina esizisebenzayo ukuthi vele imali yethu esiyibambayo ayiseseyimali ongahlala usithi uyibhajethile, asomali ongahlala usithi ulayo esikhwameni ngoba ihlala ingephephukileyo every time. Ngibe sengikhuluma ngokuthi thina singaba yesilalo ithuba lokuthi sibambe lathi amayusa kumbe namaranzi, kuya ngokuthi sabe sithengelwe ngabantu abavela out, abavela kwamanye amazwe. But thina nxa sithengelana thina sodwa leyo mali vele abakho abayitholayo, amasingu-7 bayithola yona leyo elutshwane kodwa yiyo yena le abayisebenzisa ukugada ngayo amabhasi ukwenza nje i-day to day living ngoba imali zabo zingama-plastic money bezithola emafonini, bezithola emabhenki, kumele beyishayipha.
UNkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso emela abathengisa esitaladeni koBulawayo, eBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende yena uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho zihamba kuhle, kepha uthi intengo yezinto ezitolo ikhwezwa ngosomabhizimusi abayizitha zakhe abafuna anqotshwe kukhetho. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi isiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Kembo Mohati usekhuthaze labo abazancintisa kulolu khetho bemele ibandla lakhe ukuthi basebenze gadalala ukuze banqobe kulolu khetho. Iphephandaba leHerald lona lithi eleZimbabwe leleGhana aselobelane isivumelwano sokusebenzelana ndawonye kuhlangothi lwezombusazwe kanye lezokuthuthukisa umnotho. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osayine isivumelwano lesi emele iZimbabwe emhlanganweni webhanga elikhulu ele-Afrexim Bank e-Accra. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukhona kulo mhlangano. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 linjani bakusakazi, linjani lonke ku Studio 7. Ngicela lami like libale ama recording please, ngiyalicela. Ngicela abasakazi be Studio 7. Ngithi mina linjani, mthakazo omuhle linjani lonke kuzindawana ezihlukeneyo. Ngibe sengithi mina ngicela laba bomthakazi abaloka belandelana lamaqembu amashona ukuthi abake bebuya ekhaya bevotele umthakazi behlukane lamaqembu ezinye inhlanga, ngoba bona ngeke baze bebavotele abashone nabavotele ezinye inhlanga. Ake libuye bantwana bakamthakazi, likhumbule ekhaya like lizicabange ukukhuliseni inhlangano. Lilethe umthakazi wenu. Ngiyabonga, ngikhuluma ngiseGoli.
Basikhakazi baba Studio 7, lilani lonke balaleli lilaleli Studio 7. Mina ngithanda ukuthi ngiyazise iZANU sibili na ngizi lokhu eqinisa ukuthi wonkwa yona siqedile konke du isilindele ilanga levoti. Lisebesikhiweni ngisho njalo seliqedile lonke du. Thina ngabathilaze emhlanganweni lihlala lingu-3 emagondeni. Lokhu kuboniseli ukuthi abantu babhalise amaseli, sathi sesabele ukutshaywa sifuna ukuthi siphume kuvota sivulo. Ngobana bathi nxa uvele ungakho kuselwa khona siphume kumavota sivulo. Sesiphumile kumavota sivulo sesibona lathi lapho esiqonda khona. Asiso bantu bezanya sivotele izanya thina. Ngaze seliqedile kodwa lila bantu. Abantu alila bangena bengu-3 amama oveti vele kasayile emhlanganweni yenu njengemakhala usizo lusizo lusizo vele lisele yodwa vele aliyikwanisile lalutshwani kakhulu. Kula bantu ungurobhana kula bantu labantu sibili siyoqedile. Yebo yebo, uqeda kwena sikuthonga seliwini lukhetha qedile ngoba lavele lithonga lilihlakaniphile kodwa lila bantu. Amaseli lala wabumbayo siwavotayo asiwavotele benifuna abantu. Abantu laba bonake nasifuna isikhala phumejele, asisavoteli uthabisa ukude besivotele ukuthi sifunani. Sivotela ukulamulela umntwana umzazi ohawuliswa ejele ethiyisa umkakhe ethiyisa imuli yakhe. Wona mna ngakho sithi uhlakaniphile ukuze uzibone ukuthi lokho elikwenza amazane yizimula. Lizasibona-ke sesifuna ukukhulula ukarivume losikhala. Usikhala abotshela ublessing wabulaya izanye khona sisake sibone. Thina sesivotele usikhala la ukuthi waphume kuphela. Once sivotele uchanisa siyakwazi ukuthi vele awusikhala use-out. Vele sivotela khona lokhu ukuthi usikhala kaphume. Abafazi sonke bafazi, wonke umfazi wazalayo ukuzala kunye. Asicabangeni isikhala ngasingena emabhokisini. Sikhale ngosikhala ngasingena emabhokisini. Siya nomnye umfazi asezihawule kangaka.
Ngiyabonga igama ngumoveli uNgwenya eDaluka. La ngithanda ukubingelela imuli yami ekhona eDaluka nabahlali bonke bakaHoward 19 khona phelipane lezimapho lonke labalandeli bonke. Obhuti u-Eric uChuma laphana e-Strip Road labalandeli abohlelo ngiyazithanda thandile iphile lapho likhona. Amen.
Studio 7 kubasakazi abaqondile saza bahlonzi. Mina ngingu Robert Sibanda Makepes ngihlala eGogwe. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami ikakhulu eDonsa. Kongazimbi ngithi abakongazimbi bonke ekogwe komakepesi imakepesi yonke makepesi ngazimbi ngizothi zonke izihlobo zami ezikusisisi ngithi hatshi asiqineni sokuseduze ngiyalithanda lonke ngiyalithanda bangane ngiyabonga
Studio 7 ndifuna nje Studio 7 thina siyathona Studio 7 ya kangifele ngihlale phezu kodaba ya mana kanti khona izodlakithi Studio 7 ithi nge ngibuze ukuthi kanti lisibuzele kubona uBelief Gawule nabojoseph Thuma laba bathi bona kurayithi bathi kurayithi elizweni lethu kakhulu bathi imigaqo iyalungisa yonke indawo basibalela nje indawo salapho bona bakhona ukuthi kuyalungiswa lapho thina esikhona akulungiswanga lutho okokuqala le mpahla ziyadula into ziyadula le mali yakhona le ibhondi ma uyiphethe but inkalakada yemali ucabanga ukuthi le mali iyathenga kati ayithenge lutho nje ithengele isinkwa nje kuphela so uyabona nje ukuthi le nto efana nale into esizabe ukuyibalekela kube sokuthi namathuba omsebenzi awatholakali akatholakali amasithuba omsebenzi bona uBelief Gawule nabojoseph Thuma bakhuluma ngoba bona basemsebenzini bayasebenza izisu zabo ziright kodwa bacabangelani kwabanye abantu bacabangelani kwabanye abantu Studio 7 angibonge kule ndawo
Sibingelele emsakazweni sibonge kakhulu njalo ngilusizi kakhulu ngokuthi ojob scala basaboshwe namanje and abantu bezimbabwe bayakubona lokho uhlupho ababhekane lalo ngaphansi kwegovernment ezanup f ukuthi abafuni ukuthi kube le opposition kahle kahle bafuna i-one party state ukuthi bafuna ukubusa bodwa kodwa ngoba noma bekhulumela izanu oBelief Gawule bathi kulungile konke kunjalo ukuthi ngamanye amagama bazitsheli bona enye i-5 years basayifuna ukuthi bangathi noma bedliwe beqelwezela ukhetho bephathe for enye 5 years so umbuzo wami sekutheni bona oBelief Gawule ingane zabo zikuphi and bazimisele i-future yiphi ngengane zabo ukuthi uma bengaphathe enye 5 years besebenzisa i-bond paper yabo leyi ingane zabo zizobe ziphila ngani zidlali zithenga ngaphi ngoba vele akula makampani aproduce izinto khona lapha ekhaya ukuthi bazenzela yonke into beyithengise ngebhondi bathenga izinto kwamanye amazwe ezingasizoza lapha ezizofuna imali eyi-hard currency so bona nge-RTGS yabo yona leyi bazitshela ukuthi nge-5 years iyabe isinjani ukuwa i-RTGS iyabe ithengaphi bazoyithola phi ipetroli bazokuthola phi ukudla njengoba bahlulekile ukulima sizokwathatha amaplazi kube lumo akukho ukudla lamanje kuyahlutsheka ingane zaseZimbabwe ziyahlupheka ziyalamba zinzokuthatha amapassport zibaleka ziyadinga imisebenzi nzima kwamanye amazwe ingane zabo bona labo omalakhi inkomo labo Belief Gawule azikho lapho eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe so right bona uma befunisala beqilibezela ukhetho bebuse fleng 5 years basho ukuthi lezo eziselezwiswela amandla kuya mayamazwe zobe zinjani ake bebelo nembeza kubantu abantu bezano bekhulula ukhetho abantu bekhethe omthandayo siyabonga
lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp lawo emlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lele China alomlando wokuphatha kuhle ubudlelwano bawo ukuze kwenqatshelwe ukufuthelana okudalwa ikuncintisana lokungaboni ngaso linye okukhona phakathi kwamazwe omabili. UBlinken wethule amazwi la eseBeijing kwele China izolo ngemva komhlangano awenzele nkokheli yakulelo lizwe egoqela uMongameli Xi Jinping. Emhlanganweni lo uBlinken uthe utshele iziphathamandla zakwele China ngokukhathazeka kweMelika ngokwenza kweChina olwandle lapho okudlula khona izikepe eTaiwan Strait. Wengeze wathi ukugcizelele kwabeChina laba ukuthi iMelika ayisekele ukuthi iTaiwan ibe lilizwe elizimeleyo. Wanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.